lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa. Uhlelo lwabe-Geopomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho okulahlelwa lezi zibi ngabekhansili yaseHarare eyePomona. UMnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuguqula izibi kuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards where residents enjoy the ambience of modern built environments.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa. UZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kweGeopomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani yeGeopomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazosebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lweGeopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imisebenzi. Kodwa ummeya weHarare uMnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-Geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikhansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza ngesikhathi umunicipal weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamathumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi weGeopomona uMnumzana Dennis Nguaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ukungezwisani phakathi kwahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plan YEMAP uMnumzana Pride Mkhono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luluncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakhamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele ikhipha imali ibhadala inkampani yeGolix ithi yona iproject leyo ayihambelani lezinqumo zayo yona njengekhansili ukuthi ibe isenza isikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity amagetsi. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iproject leyo iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu, ikhansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweletu.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagesi alesi sindo samagesi angamathumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uZulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efuna inkampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 yaseHarare, ngimele uMlondolozi Ndlovu.